Hayi ngibona le ndaba inzima kakhulu ibuya ngesikhathi sokuthi abantu laphikisayo ezama ukuthi azama ukumanyana ukukhangelelwa uhlelo lomnyozayo. Ngakho ngibona ngani lokhu kusuka kwenze izinto zibe nzima kunkulumo zenezo, njalo ukuthi unkosikazi Mjuru usuke waxotsha bonke phela abantu abakade bengani baphethe izikhundla eziphezulu kubandla lakhe, singazi ukuthi ukuphela kwabandla lakhe kuzaqhubeka kusiya ngaphi. Ngibona ngani mina lokhu kuyinto embi kakhulu ukuthi ibisenzakala kumabandla aphikisayo ngezikhathi ezifana lokuthi silo mnyaka wodwa sifanele singene kukhetho. Abantu kathe sizokhangela ukuthi ngabe bayabambana kakhulu kunokuthi kube kulokhu kulokuqamuqamuka phakathi kwamabandla.
Ugumbo labanye bakhe labo bethu leyo mbiko bathi bona unkosikazi Mjuru uyaziphuphela nje kalawo amandla okubaxotsha kubandla, ngoba yibo futhi bathi yibo abasungula leli bandla basebemkhetha yena ukubana likhokele, ngakho bathi bayamangala ukuthi ubaxotshe ngovesi bani.
Ngibona ngani mina bayaphazamisa ke kulokho, umuntu xa exotshwe bandleni kasikho ukuthi uxotshwa ngokuthi yena ngiye wakhetha umkhokheli, njalo ukuthi njengoba abantu beye wakhetha umkhokheli yiwafanele ngeke umkhokheli abesayenza akufanele akwenza. Ngibona ngani mina bekumele ukuthi bakhangele isisekelo sombuso webandla labo ukuthi siyamvumela yini unkosikazi Mjuru ukuthi abaxotshe. Ngokusibala kwami mina siyamvumela ukuthi enze lokho akwenzileyo, akulandaba ukuthi bona ababumbi bani la kumbe ababhali isisekelo umbuso oqakathileyo ukuthi yena ukwenze ngendlela isekele sombuso webandla labo simvumele ukuthi akwenze.
La kusasa laleli bandla ulibona liminjani Dokotela Sibanda?
Ngibona seliphazamiseke kakhulu, ngoba phela laba abantu asebaxotshile unkosikazi Mjuru ngabantu abaziyo ukuthi ibandla beliziphethe kanjani, lokuthi izimali zalo zihamba kanjani, into ezifana nazenezo. Bona mina sisebenza bangasebenza ngendlela embi kakhulu ukuthi bazazi isizitha zebandla, bazisele lohulumende ukuthi ibandla belisebenza kanjani, khonokho kuzayenza ukuthi impumelelo yalo ibe nzima kakhulu.